Abanye bathi lokhu kubangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akafani lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owayengelasineke njalo elocuku. Kodwa abanye ngabathi uMugabe loMnangagwa zimbila zantabanye, umehluko nje kuphela yikuthi uMnangagwa yena ufuna ukusebenzisa iqhinga lokuthula ukuze athole amavoti, kodwa ngemva kokhetho umbala wakhe uzabonakala uqobo lwawo. Ngesikhathi iStudio 7 ibhodabhoda eJambezi namhlanje itshayisane lexuku labantu kade belomhlangano wezentuthuko yesigaba. Sixoxe labanye bezakhamizi abathi bavela kumabandla atshiyeneyo aphikisayo kodwa bacupha mganu munye. Umnumzana Alec Nyoni, umsekeli webandla leZANU-PF, ubehamba lomnumzana Thulani Ndlovu ozancintisa kukhetho lukakhansila ekumanyano we-PRC. Laba ngabanye abatshengise ukutshiyana imbono kodwa bona behamba bonke njalo bangomakhelwane. Ke sizwe ingxoxo esiyenze lababili laba.
Mina ngithi ZANU-PF yawina mtakamama.
Hayi, mina ngithi njengecandidate ye-PRC local government ngiyanqoba.
Ngiyanqoba. Manje ngibona omunye ukhanya usekele elinye ibandla, omunye welinye ibandla, likuhambisa njani?
I-politics injengegame yebhora. Sile belief yokuthi kule mpilo ngemva kokhetho. So ukuthi sixabane ngenxa yokhetho akusizi.
Lo ngumakhelwane wami ukuthi ngizondane laye engumakhelwane wami, sibophe inkomo ndawonye, silwisa ndawonye, amadondi siyabonekana, isobho siyabonekana. Engakuzondela ukuthi omunye owinileyo ngubani? Thina siyawukhankasa ngokuthula, odliwe udliwe.
Ezigabeni zelizwe zonke kulokumanyana kwabasekeli bamabandla atshiyeneyo ungakaze kubonakale. Ngimele iStudio 7 ngiseJambezi, nginguChris Gande.